sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing ukusiphathela indaba ngolimi lwesishona olwamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 3 Mfumfu 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
ngimele mpela ngoba ngishaywe ngamabhuleti angu-3 phakathi kwamabhuleti amaningi wonke lade engikhutha. Kithi ngangikhangele impopati isebenza laphana kule nhlamvu eziningi kakhulu. Ukule nhlamvu ezizifila mshotheni, kodwa inhlamvu ezinye zindlulu lezingu-3 ezisemzimbeni wami, kodwa sezikhijiwe nezindlu elilodwa lisasele emzimbeni.
Umlingisi olodumo umthulisi moyo owaziwa ngegama lokuthi Mahlalela uthi udujulwe ngabantu eGoli ngempela viki ephuma emcimbini wabaculi eHillbrow Theatre.
Mahlabe Zulu, njengebandla labantu iTriple C sikhala ngemuli yakonkomo uHighten Nkomo. Hayi, ilanga elimnyama sithi kabakhale ngethemba.
Lanxa umnumzana Hayten Nkomo ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, i-National Hero Status, iningi lisola ukuphathwa kubi akwenziwayo nguhulumende esaphila. Abehofisi yommeli weZimbabwe kwele-South Africa sebesungule umkhankaso wokusiza bonke abantu abafuna ukuthola ingwalo zokuzalwa lezokuhambisa bekhona le kwele-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umlingisi olodumo umthulisi moyo owaziwa ngegama lokuthi nguMahlalela uthi udutshulwe ngabantu eGoli ngempela viki ephuma emcimbini wabaculi eHillbrow Theatre. Umoyo uthi utshaye izinhlamvu ezintathu loba abamdubulayo ekhalise umbhobho waze waphela du inhlamvu. Ugijinyiselwe esibhedlela seJohannesburg Hospital lapho wakhutshwe inhlamvu ezimbili, kwasala olulodwa oluseduzane lenhliziyo. Ake sizwe ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ngesehlakalo lesi.
Shooting ngomSaturday ntambama ngithe ngivakashele iqembu umculo wakithobelontsha iCD lakhe laphana uMxolisi Mr. Bones. Ubelontsha iCD lakhe eHippo Theatre. Ngase sithi hayi ngizwe lami ngimhalalisela, ngafika mpela hayi ngabukela umdlalo. Ngase sithi ngiyaphuma nje laphana, sithi ngiyaphuma. Abantu bengijabulela nje kukuhle sizishutele izithombe. Ngase ngimangaze ngisemotweni, uma sithi siyaphuma nje imoto ebehamba ngayo, ngase ngibona sengidubuleka inhlamvu sezibulala amaglasi emoto, ngase ngidubuleka sikhonapho.
Ulimele kanganani?
Ngilimele mpela ngoba ngishaywe ngamabhuleti angu-3 phakathi kwamabhuleti amaningi wonke lade engikhutha. Kithi ngangikhangele impopati isebenza laphana kule nhlamvu eziningi kakhulu. Kule nhlamvu ezizifila mshotheni, kodwa inhlamvu ezinye zindlulu lezingu-3 ezisemzimbeni wami, kodwa sezikhijiwe nezindlu elilodwa lisasele emzimbeni. Basalisa ukuthi balikhiphe ngendlela e-right.
So kuthiwani, kuthiwa balukhipha nini lolo luselela?
Futhi basalinde ukuthi i-specialist alokhu ikhiphe lokhu ze lihlamvu lakhona ngendlela e-right. Specialist ozabe ekwazi ukuthi athile lento yangkhona.
Singathi wena ucabangela ukuthi ngobani abakudubulela?
Ukucabangela laphana kungaba nzima bhuti omkhulu, ngoba angithi iDlovele yindawo edume ngobugebengu. So into esukuyenzaka laphana ngabe ungasakwazi ukuthi ibugebengu njani, ngoba vele indawo yakhona ibe lokudubula nokuningi. Ngoba ngemva kwami khonapho kube nomuntu osele waphelwa umphefumulo futhi kule robot engiqale ukudutshelwa kulo. Mase ngisizwa ngoba ithesensizwa kusasa abantu ade becabanga ukuthi ishuthi yini endijuliweyo, ngoba kugcine kudubuleka omunye umuntu futhi ngesikhathi esifana nayo. Lowo-ke wasephelelwa umphefumulo wakhe. Mina ngeleso sikhathi besemphuthunjelwe esibhedlela e-Johannesburg.
Ye, uhambe kusiphi isibhedlela?
Bangiphuthunjele e-Johannesburg Hospital. Yikho lapho engifike nga-admitwa khona Saturday ntambama. Hayi, bangamukela mpela ngezandla ezimhlophe, banginikeza mpela i-treatment ephezulu kakhulu.
Yes, singathi akulama expenses akhona okumele abhadalwe.
ama expenses angabe khona nje umuntu okufika kodwa ngithi nga obesasindisa umphefumulo baloku kwenza lokho ukuthi baqale bakuncedise sebebuya ke sebe lendlebo zabo kodwa ayikukhona impela lawabe ukukhangela njengomuntu ophuma elizweni leli elinye elingayisele elizwe lakuleli.
Yebo, phosela ukugcina kuba landeli bakho ubatshele ukuthi kungakutheni namhlanje.
Abalandeli bami bonke abangixhasayo labahamba lami yimi mahlalela ngikhona impela ngisaphilile. Kungehlela ingozi engiveleleyo engakwaziyo ukuthi bekuyintando kaSada noma intando kabani kodwa nxa kuwukuthi bekuyintando yomuntu or isifiso somuntu esibi anginacala lo muntu engikwenzayo ukujabulisa uZulu wakithi, ngijabulisa abantu bakithi kusomahlaya. Isifiso sami lesiyana kodwa bangaphatheki mhlawumbe ngiyabe ngithinta ngize ngithinte lezi ndaba ezithinta abanye abantu bangigcolele manje bengaze bathathe umphefumulo womuntu ojabulisa uZulu wakithi nje kahle ngendlela ekhethekileyo kungela ndlela ukuthi mhlawumbe ngilwa nomuntu kumbe ngenzani.
Umthulisi Moyo ngumlingisi olodumo owethulela uZulu okuthiyene enkundleni yokuxhumana eYouTube. Ubexoxa lapho lo Gibbs Duke weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Imizamo yokukhulumisana lamapholisa ngalolu daba yehlule. Umnumzana Hayten Nkomo owayesaziwa ngegama lokuthi Billy Mzamo ngesikhathi sempi yenkululeko obhubhele emzini wakhe emangweni weBhengu eGwanda amaviki amabili edluleyo. Ubekwe endaweni engcwatshwa amaqhawe esizwe eNational Heroes Acre eHarare namhla. Unkomo obhubhe eseleminyaka engamathuma isikhombisa wayengomunye wabakhokheli beviyo lebutho eleZipra elodumo ophiwe inhlonipho yamaqhawe lesizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abadlula ezandleni zikankomo engumqeqeshi empini bagoqela umnumzana Kembo Mhadi oyingumsekeli kamongameli, umholi wamabutho elizwe aweZimbabwe Defence Forces uGeneral Valerius Banda kanye loColonel Osi Olimandu owesifazana wakuqala ukuphiwa isikhundla sokukhokhela abebutho esiqintini sakobulawayo seZimbabwe National Army labanye. Noma labo asebenza lo muyi bekwamukela ngenjabulo ukuphiwa inhlonipho le ikakhulu abesifazana ababengaphansi kwakhe eMgushi Women's Camp kwele Zambia. Abanye njalo basola uhulumende ngokuphatha kubi unkomo esaphila. Umnumzana Felix Magalila Mafa umsekeli wesikhulumeli se-CCC ngomunye abasola lesi siphatho.
Mahlabe Zulu, njengebandla labantu i-CCC sikhala ngemuli yakonkomo uHayten Nkomo. Hayi, ilanga elimnyama sithi kabakhale ngethemba. Iqhawe liqhawe. But sesibona ngani kulezi insuku sesisizwa amaqhawe sefile kubangelwa yini Mahlabe Zulu? Bonke ama othekula beZipra labo mama ababe ngale mkhushi bayamazi unkomo iqhawe selilele. Kwamhlane demobilizwa ngama 83 lanamhla lokhu ecinombani ngubale laye. Silembali ebuhlungu ukuthi ubaba unkomo ngesikhathi segugura hundi bamzingela njengomvundla kodwa namhlanje seliqhawe amaqhawe ngoba balesika ukuthi umuntu osefile selungile afawanaka. Into embi leyo thina be-CCC sibona ngani ama-comrades wonke ama-comrades lama-combatants labokijana. All these people, yibo ama liberators esizwe. Ubabo nje Nkomo, owatsena ngitsho lo vice president, ngitsho labo Valerio, ngitsho lamaqhawe wonke alele laphana. Namhlanje imbali yakhe sichazwa sefile. Kambe sithanda amaqhawe sefile na, kumbe ondoloze siwaphe konke okufaneleyo okungazizakala ngumuntu uteziphilele. Sesicubungule sabona ukuthi ubaba lo bamzingela ngesikhathi segugura hundi wasila ngobuNkulunkulu wayemfihlile. Namhlanje sebekhuluma ngaye achibo iqhawe liqhawe iqhawe alideclare ngumuntu iqhawe lisideclare ngezenzo esaphila so asibeni ngabantu ukuthi amaqhawe kube leboard ezahlalibona ilondoloza iwonga abadala laba lelizwe sikhala lamankazana emkhushi lawo abagcine baphukudla ebafundisa i-rudimental tactics fundamental tactics of the war lathi sala la lemuli yakonkosi asithandi ukuba ngama hypocrites ukuzenzisa abantu abaphokuzenzisa iqhawe liqhawe athanda umuntu sefile asiyongeni sigcine amaqhawe wethu siyabaza abantu abaqala impi sele kuma 77 years sebekhulile eminye iminyaka yafakwa phansi nje ukuthi babe phansi kodwa siyabazi sebengokhokho sebefuna ukunanzelelwa yi-state hatshi ukuthi sibuye sizekhuluma okuhle sebelele akuncedi lutho lokho iqhawe liqhawe mbe lilahlwe yihiroseka mbe lilo ngemva kwesikhala mbe sibayeni iqhawe liyasifaka hatshi kufakwa ngabantu
Umnumzana Felix Magalila Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-CCC esipha umbono wakhe mayelana lenhlonipho ephiwe umnumzana Hayten Nkomo ngemva kokuphathwa kube esaphila. Kodwa umnumzana Believe Gawule ocubungula ezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF uthi akaboni okubi ngokwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Akukhona sekuzwileyo imbali yababa uNkomo jophela ukuthi ubaba uNkomo wathi ngesikhathi babeseZambia khona ngale yena vele muli sikhona leZambia wasengena naye kuviyo lezakho wangena wa-traina laye ngaphansi kweviyo le-Zitra wase so ngaleyo ndlela kuzimisela kwakuthi emkhulunini izwe lakona naye wayekhona lekhethiya ezambia ezishayele khona lekhethiya ezambia nabazali bakhe wasinise kubona kuqakathekile ukuthi ayekulwa akhulule ilizwe lakhe ngokunjalo wasebenza ke imbali yakhe nxabe itsho ke ngokutsho ukuthi watraina amadoda analayo yabambile efutheni amadoda amakhulu ukomanda omabutho owayekuviyo lezibla uvelario sanda nabokembo mohadi kuthiwa batrainwa nguye imbali esiyizwayo ngokunjalo ke kuqakathekile ukuthi ihlonipho enkulu engaka ayithole ngomsebenzi wakho omkhulu awenzayo
abachothoza ibandla leZANU-PF bathi khonoko yikho vele elaziwa ngakho ukuthi nxa umuntu esefile usengomuntu omuhle kodwa ubaba lo ubehlezi kakubi njalo ngesikhathi seGugura Hundi wayexotshaniswa njengomvundla uthini ke ngakho khonoko Gawule
ye okukhona ke sokela ukuthi ni okwayizolo lokhu kwenzakeleyo zikhona izinto ezingazinhle ezenzakeleyo kodwa sethi nathi asimuveni siye phambili sivulele ichapta entsha kakhulukunye i-dispensation nale ikubona soku-recognize amadoda asebenzayo njengabo baba uNkomo kodwa kubaba uNkomo ungakhangela impilo yakhe lanxa kunjalo layo wayengomunye wamadoda ezipra obunzima wahlangana nabadoda ezipra layo wahlangana nabo phakathi ilizwe zolidoyo uzivusha wakuyisikhathi sakhona nesana ekumele ukuthi nxabe sibuyela abantu bebekhuluma ngendaba yeGugura Hundi siyikho ukuthi indaba yeGugura Hundi kayikhulunywe izifike ekucineni emaphethelweni abantu bayivale kuhle indaba leyi ibanje kuhle ingazangunguzo ingazayisetshenziswa njalo yilaba abanye abazembangaza sebedinga ukuthi bathole inzima ngokukhuluma ngendaba yezombhuqazo ngoba indaba ebuhlungu kakhulu leyo indaba ebuhlungisile kumali ishayo ukuthi imele ibanje kuhle abantu bangayisebenzisi ngesikhathi nakho kusiza imikankaso sekuthatha ukuthi bayivuselele njalo nxa sikhuluma sokele ukuthi ubaba uNkomo ukuthi wayengananzwa wayengathini wayengathini hayi ngabantu abakhulumayo abafuna ukuthi badunge nje umumo wena lowo othile ngoba kathese ngale inhlonipho ayitholayo ubaba uNkomo ayiphe ngubuya nje ngokunjalo kade uNkomo kade ngalalutho umuntu kade ehluphile kade zinjani mina ngesingami ngabantu nje abafuna ukuthi baveze umfanekiso ongayisiwo mabanye ebandleni lethu abakuhulumende ukuthi asebekhohliwe abanye babo abayibo balwayo
Umnumzana Believe Gawule ngumcubunguli wezombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-PF exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka ngokuqansa kwembadalo yokugada izimoto zamabhasi awenkampani kahulumende eZimbabwe United Passengers Company, SUPCO, lethi isifana labazimeleyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imbadalo yokugada izimoto lamabhasi aweZupco ikhuphulwe kusukela namhlanje isuka kumadola aweZimbabwe angamakhulu amane i-$400 isiya kumadola angamakhulu amahlanu i-$500. Isakhamuzi sakobulawayo elilunga lenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Benny Moyo, uthi izakhamizi sezihamba nzima.
Ukukhwela kwezupho akusela mehluko phakathi kwe-public transport ekahulumende lali emhlikashika ugcine ufanana. Kodwa ke thina sazi ukuthi uhulumende lomlando ukuthi e-provide izakhamuzi eziya emsebenzini nge-transport ejiphileyo abantu abayenelisayo.
Umongameli wenhlanganiso yabafundi bemakolitshini eyeZimbabwe National Students Union, uBeno Ncube, uvumelane lo moyo.
Kodwa kathesi nxa sesikhanyile ke isibuyele yalingana laleyo ama-private operators osokutshengisa ukuthi uZupco akasenzi imisebenzi owayekhayele ukuthi ulanda ukuzokwenza okwenza ukuthi i-transport ibe lula, kodwa usefana laleyo problem ayesithi bazama ukuyilungisa.
Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo uthi iholo seliyaphelela endleleni.
Inxa sikhangela indaba zokukhuphuka kwentengo, sikhuphuke izinga okukhuphuke ngalo, bese sibuya sikhangela ukuthi laba abaholayo kuvele lokho ekume khonapho lokho kukhulu.
Ngakwelinye icele, izisebenzi zeZupco lazo zikhala lozulu zisithi sile nyanga ezintathu ziholi. Isisebenzi seZupco umzana uchasisa ngenhlupho izisebenzi ezibhekane lalo.
Yathi ezisebenza ngaphansi kwekampani kaZupco, hayi sithwele nzima, siyakhala sibili, sibe sikhalela uhulumende ukuthi ake ngenele sibili, sesine-2 months singaholi. So hayi kathesi asisakwazi ukuthi senza njani, ngoba heyi sesikwelede kwazwakala, sikweleda lapho ukuthi engxenye imali zabuya, kodwa heyi nxa usebenza ungaholi for 2 months kunzima. Kathesi izikolo ziyavulwa, so abantwana babefuna ukugada besiya esikolo, so imali zakho yasiyasithathanga, siyasithathanga phi. And kuyabe kufunakala ukuthi ubhadale, ngoba kuzukhuphela kula skwerede okuthi abantwana ukuthi bazahamba ngesikwerede.
Olola amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi ukukhuphulwa kwentengo yokugada izimota lamabhasi kuzadala inhlupho zokukhuphulwa kwentengo yezinto zonke.
Ukukhwela kwentengo yokugada uZupco kutsho khona ukuthi impilo sizabanzima kakhulu ebantwini kulalokho ekade ikho khona. Abaningi akade begada bazakwehlule ukugada, bahambe nezinyawo, babanje inkunzi, batshaywe ngabantu, batshaywe izigebengu. Kanti-ke leyo madlana akade beyithola abantu isizamele iqathwe iye ekugadeni izimota. Singakhohlwa ukuthi abantu imali abayiholayo kayikhwelanga, lokhu isemuva. Ngakho-ke eningi yayo kumbe lonke iholo liselizaphelele ekugadeni uZupco. Kayikho impilo enhle ebantwini abaphila ngaleyo ndlela xa ngabe imali yabo yonke isiphelela ku-transport.
Namuhla izimota zikahulumende ezithwala abantu zivuke zikhuphule intengo yokugada, osekuthiye iningi selichova amabhayisikili ukuthi abanye behamba ngenyawo ngoba sekungaphezu kwenzuzo yabo. Kunyanga edluleyo uZupco ukhuphule intengo yokugada isuka kumakhulu 300 isiya kumakhulu 400, kuthi kulinyanga kusukela lamuhla ikhuphule isuka kumakhulu 400 isiya kumakhulu $500 njalo. Labezimota ezizimeleyo sebethola ndawonye labezimota zeZupco enzikini yedolobho. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abe-ofisi yommeli weZimbabwe kwele-South Africa sebesungule umkhankaso wokusiza bonke abantu abafuna ukuthola ingwalo zokuzalwa lezokuhambisa ezama-birth certificate lama-passport bekhona ngale kwele South Africa kungadingeki ukuthi bayezitholela eZimbabwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isiphathamandla seofisi le uConsul General Melody Chaurura utshele Studio 7 ukuthi umkhankaso lo mawusungule ngemva kokubona ukuthi liyanda kakhulu inani labantu abafuna ukuthatha amapasipoti nencwadi zokuzalwa.
It is very difficult to project the figures. What we can confirm is that the weekly booking slots totaling 1,800 were filling up in less than 10 minutes.
Uthi lo banje bengeke betho ukuthi sebehlangene bonke bangaka abantu abafuna amapasipoti nencwadi zokuzalwa. Emavikini amathathu edluleyo, izikhala zonke bezivulelwe abafuna lezi ncwadi bezihle zithathwe emizuzwini elithume. Unkosikazi Chaurura uthi kusukela mhla ka 3 Mfumfu kuze kuyefika umhla ka 17, inani labafuna amapasipoti nencwadi zokuzalwa abasizwa yile ofisi ngosuku liza kwengezwa lisuka kwabangamakhulu amane 400 liye kwabayinkulungwane 1,000. Sikhathi sinye le ofisi izavulwa ngomgqibelo langensonto. Bafuna lezi ncwadi bakhangelelwe ukubhalisa kukhasi leconsulate ebulenjini be-internet ukuze baphiwe isikhathi lelanga abazafika ngalo kula amaofisi.
We have every reason to believe that the pressure is arising from a general increase in awareness on the need for proper documentation for collective benefit. In addition,
uthi bacabangela ukuthi ukwanda kwenani lezalo zeZimbabwe ezifuna lezi ncwadi kwele South Africa kungabe kubangelwa ukuthi iningi selibona ukuqakatheka kokuba le ncwadi esemthethweni, kanti abanye ngabafuna ukusebenzisa lezi ncwadi ukufaka izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi. Iningi lezalo zeZimbabwe selemukele lelinyathelo ngezandla zombili besithi lokhu kuzasiza kakhulu ukulungisa inhlalo yabo kwele South Africa. Isizalo seZimbabwe njalo ilwela amalungelo abesifazane unkosikazi Victress Matutu uthi le into encomekayo kakhulu ngoba lezi zincwadi eziqakatheke kakhulu kulaba abafisa ukuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni.
Njengoba sokunjalo-ke sibhekele ukuthi sibone ukuthi njengoba kuthiwa umthamo omude kakhulu wabantu abafuna ukufaka lezo zicelo, sizabona lowo mthamo usehla ngoba sokuzasetshenzwa izikhathi ezingani zithe ukuba zinde. Nalaba abasebenza phakathi kweviki akade bengatholi isikhathi sokuthi bayefika econsulate bakwazi ukuthi bafinyelele ngempela viki khona ngale econsulate. Siyabonga kakhulu.
Esinye sizalwa seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthi lo banje kusaziwa ukuthi uhulumende usebenzisa lolu hlelo ukuthola imali lithuba lokuthi bonke abadinga lezi ncwadi basukumele phezulu.
Hayi, kuyathokozisa ukuza mpela ukuthi bazayenza mpela into ethi besebenzela ngama-weekend. Asibonge mpela, kuza kwaba usizo. Yingakho ngizabiza bonke abantu abasukuma abafuna uku-aplaya ama-passport noba singazithatha isikhathi esingakanani kibo lapho ukuthi bawathole.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uthi kuqakathekile ukuthi lolu hlelo lwethulwe ndawonye lenguquko kundlela okufakwa ngayo izicelo, ikakhulu ukuthi useSouth Africa bese kuthiwa zihambisele eZimbabwe amafomu akho owagcwalisileyo wabhadalela.
Ngoba eqinisweni mangaba iconsulate yakithi la ithi yabamela abantu baseZimbabwe, bekumele ukuthi umuntu a-apply khona lapho a-collecte i-passport yakhe khona lapho. Manje inkinga ekhona vele i-backlog lo-ke angeke yafa yaphela, izadlala ikhona still ngoba vele yonke into ihamba ngenyalo kanwabo. So mbona ungathi hayi ayikho into engathi mhlawumbe izontshintsha uma bethona bazasebenza la emgqibeni ngoba vele inkinga izahlala ikhona lapha.
Abafuna zonke ezincwadi kule ofisi bazaqhubeka besizwa ngezikhathi zekuseni phakathi kweviki. Unkosikazi Chaurura uxwayisa izalwane seZimbabwe ukuthi zingavumi ukuqilwa ngamasela abhadalisayo abantu ukubatholela izikhexe zokuya kule ofisi ebulenjini be-internet ngoba lokhu kwenziwa umuntu engahlawulanga ngitsho lesenti elesikhala. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Amabandla aphikisayo abakunhlanganiso ezizimeleyo labalandela ezombusazwe bayakusola okwamagama okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuhlukumeza abalembono ehlukene leyakhe bathi ukubotshwa kwabantu mahlayana ukuvalelwa kwamalunga edale lephalamende umnumzana Job Sikhale labanye bakhe ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party lawe Zimbabwe Transformative Party kuveza ukuba sokuzalele ingwe eZimbabwe ngempela viki abacatshangelwa ukuba badlelana lezanu PF babhombe indlu kamnumzana Saipef Msengezi ophikisa ubukhokheli bukaMnangagwa. Umfundisi uSeni Spanda, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, utshele uGibbs Dube weStudio 7 kumele kulondolozwe ilungelo loluntu eZimbabwe.
Into eqakathekileyo okumele iphakanyiswe isisekelo sombuso weZimbabwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavumela abantu ukuba bathengisele ngokuthula, siyavumela njalo ukuba abantu bebe lokwehlukana ekuboneni izinto. Isisekelo sombuso asibambezeli abantu, kodwa siyabanika ithuba lokuba abantu abayehlukeneyo benze izinto ngendlela ezehlukeneyo. Ngakho mina into engiyibona iqakathekile ukuthi njengamaZimbabweans kumele siyeleni kwisisekelo sombuso owethu. Umsekelo wesayenziwa ngamaZimbabweans ngo-2013 savumelana ukuthi yindlela ibizwe elizabanjwa njalo libuswe ngalo, njalo nabahlali beZimbabwe kulamalungelo abo azele khona phakathi kwesisekelo sombuso okumele akhuthaze, okumele abanje njalo agcine njalo avikele ngohulumende. Ngakho-ke thina sikhuthaza njengabamabandla sikhuthaza uhulumende ukuthi isisekelo sombuso weZimbabwe kumele sisilandele njalo sisigcine njalo sivikele ngohulumende ngoba ngumsebenzi uhulumende alawo. Labo abantu beZimbabwe kumele ukuthi basiphakamise njalo nxa kulesikhathi lapho isisekelo singalandelwa sinalilungelo lokuthi ayisisekelo sombuso weZimbabwe asilandele.
Ikhwele ngazani-ke abantu bavalelwe, abanye sibonele ukuthi sijangarembwa basanda ukugwetshwa, kodwa kuya ngaphi konke lokhu nxa likukhangela le?
Yikhona futhi into eqakathekileyo ukuthi nxa kukhulunywa le mthethwandaba lamaphodisa labo bonke abantu kumele kuphakamise isisekelo sombuso weZimbabwe. Kuyafanele ukuthi nxa kwehlule kuma-lower court kuhambe naku-constitutional court kuye-challenjwa amanye ama-rulings abe yenziwe. Nxa sibona ukuthi isisekelo sombuso lelungelo loluntu selwephuliwe kumbe ngabe kunguhulumende kumbe ngabe kuyiliphi igatsha likahulumende elingabe lephule ilungelo loluntu, njalo-ke siyananzelela ukuthi abantu abaningi beZimbabwe bayathanda ilizwe leli. Nxa betshengisela kumbe bekhonona ayisitho ukuthi bayalizonda ilizwe, kodwa bafuna ukuthi kuqondiswe ezinye izinto ezithize. Ngakho-ke khonokho kuqakathekile. Njalo thina njengamachurchi besilokhu sikhuthaza ukuthi bantu akube le nkulumo zelizwe lonke esingathi yi-national dialogue ezanceda ukuthi izinto eziningi lezi abantu bahlale phansi bakhulumisane. Sesibonile amanye amazwe elungisa amazwe abo ngedialogue lokukhulumisana.
Ye, uhulumende uyatsho ukuthi kule Poland lapho abantu bangahlala khona bekhulumisane, kodwa amanye amabandla akufuni khonokho. Pho kuyakhulunyiswana njani?
Ngiyambona ngani isiphambaniso esiba khona ukuthi anti-Poland ngiyama-political parties. Thina sikhangelela ukuthi nxa usiba lenkulumo kube lenkulumo egoqela uMzimbabwe wonke, abamachurchi, abama-labor unions, omama, ama-youth, wonke umuntu abe-represented, ama-traditional leaders, izinduna zethu, bonke abantu bekwanise ukuthi bebuye kutafula leyo bebe khona bekwanise labo ukukhuluma belungise ilizwe leZimbabwe. Yiyo i-national dialogue thina esiyikhangeleleyo.
Umfundisi uSeni Spanda ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Singekehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umlingiso lodumo umthulisi moyo owaziwa ngegama lokuthi Mahlalela uthi udutshulwe ngabantu eGoli ngempela viki ephuma emcimbini wabaculi eHillbrow Theatre. Lanxa umnumzana Hayten Nkomo ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero status, iningi lisola ukuphathwa kubi akwenziwa nguhulumende esaphila. Abehofisi yomeli weZimbabwe kwele-South Africa sebesungule umkhankaso wokusiza bonke abantu abafuna ukuthola ingwalo zokuzalwa lokuhambisa bekhonale kwele-South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngogeyino kumede.
Ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau, Dimirona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.